Yebo, kunjalo siyakhumbula ukuthi ngeviki eliphelileyo kulezitolo ezakoSpar okungene khona abasebenzi bakahulumeni abe-immigration bekhangela abantu abasebenza khona ukuthi basebenzisa amaphepha asemthethweni kubani kwemthethweni. Bakhona abantu ababotshiweyo loba ngilalo khade sinani labo, kodwa babotshiwe bebotshela ukuthi banamaphepha kumbe abanamaphepha asemthethweni. Njalo uhulumeni uzama ukuthi aqinise umthetho lowo okuthi-ke i-60% kube izizalwane zase-South Africa ezisebenzela ikampani. Kanti-ke lukhona futhi uhlelo abalwenza kakhulu ngasedolobheni lasePitoli, lapho abangenela khona amakampani amashop ukuthi abantu abakhonapho abanikazi bawo kambe bale mvumo yini ukuthi babe nazo lezi zitolo esingathi ngolwasemzini ama-licenses of-operator isitolo. So luhlelo olukhona abantu abalufakileyo. Nxa khonapho behamba-ke bekhangela ama-licenses lawo bese bekhangela nabasebenzi abasebenza khona ukuthi banamaphepha aqondileyo.
Ezikolo-ke khona kunjani?
Ezikolo ngomvulo ebusuku ntambama sike saba layo umphathi ntambo wenza ngaphakathi ubaba uGigaba wakuphika kule ncwadi le eke yaphuma ihamba ku-social media ukuthi abantwana abangela maphepha akumelanga babe sesikolo.
Wona umumo unjani? Ukufuthelana lokhu kukhona na?
Ukufuthelana kukhona, kanti okunye futhi lezi dangi lazo sezithatha-ke sezingenela phakathi zibe sezicatha ngokuthi kumele kuxotshwe abangayisibo balapha kade bona besenza ubugebengu, ngoba sibonile laphana e-Egypt Town lapho uduze leGoli khona bengena emafemini betshontsha izinto zabantu labo ababuya ngaphandle. So-ke yikho lapho okuhlupha khona lobugebengu sobungenile phakathi.